Ezweni namhlaphakathi kweqembu leCosta Rica leJapan kanye lokuphakathi kweBelgium leMorocco ibe yisibonelo sokuba imidlalo yalonyaka ichayisa ababhejayo ngamakhanda njengoba leCosta Rica linqobele Japan nge-1 kanya kuthi leMorocco linqobele Belgium nge-2 kanya kumidlalo yakuqala lawa maqembu leJapan linqobele Germany nge-2 ka-1 kuthi leCosta Rica libhaxabulwe nge-7 kanya ngeleSpain okokuthi iningi labalandeli bomdlalo wenguqu belicabangela ukuthi leJapan yilo elizanqoba. LeMorocco lona libe ngujikelobhanqa 0-0 leCroatia emdlalweni walo wakuqala njalo selile miklomelo emine ngemva kokunqoba elikwenze namhla okuyisimo esingenza lizithole selidlulele kwisigaba esilandelayo esomncintiswano nxa lingadlala kuhle emdlalweni walo wokucina kwesibaya sikagroup F lapho elizadibana khona leCanada. Wayengumdlali weqembu lesizwe lama-Warriors uRonald Kitiza Sibanda uthi lo nyaka kulokunzima kumaqembu abekhangelelwe ngabaningi ngoba kumele abophe ziqine nxa efuna ukuphakamisa inkezo.
Hayi, iWorld Cup play, hayi, kuyadlalwa sibili madoda, hayi kunzima. But kube lama-results athi singakhangeleli, but hayi, khona kuyadlalwa. Kuyadlalwa sibili kunzima, ngoyabona hayi amadoda ayashweta. OMessi oRonaldo bona abesibathembile, hayi, bathwale nzima. Loba nje bewina, labo bayavuma, wathi sikusanzima. Kodwa ngiyabona kule Spain, ngiyabona sibili buya kubi Spain. Argentina la iyadliwa, siqalisile kodwa hayi, athi sangiyiboni kahle ukuqina kwayo. Kodwa hayi Spain ngiyesaba sibili. Bona ngani i-team engaba le problem. Ingendi la iyazama ngoba sijayele ukubabukela kodwa hayi ayisilevu yakhona. Ake ngabafa ukuthi bayathatha kodwa hayi labo bayazama. Kodwa Spain hayi ngibona ngani iyayisaba. Hayi abafowethu base-Africa lapha basirepresenta kuhle sibili kodwa yokuthi amadoda lawana ayemazweni le hayi izinga labo liphezulu kakhulu. Yes yabe sizama sibili ukuthi siyeqayeqe labo kodwa hayi banzima kodwa hayi iGhana njengoba isiyahlana le Uruguay emdlalweni lo obuyayo ngithemba bazazama ukuthi beke besikhwijize lokhu abasenza khona labana besikhipha sesibonise singenile. Ngiyacela sibili iGhana ukuthi sizamele siyayisapota kakhulu. Cela bese uwinela igame le Uruguay ngoba hayi abantu labana basizwisa ubuhlungu kabo.
Iqembu le-Argentina lithuthukise amathuba alo okudlulela kwisigaba esilandelayo esemncintiswano ngokunqoba elikwenzele eMexico nge-2 kanya kodwa beluke le-2 abalandeli balo ngokunqotshwa elikwenziwe ngele-South Arabia. Wadlalela iqembu lesizwe lamajaha leminyaka elitshumi lanhlanu umncedisi Gumede uthi amaqembu okwakuthiwa amancane kawesabi amakhulu.
Abasayesabi sanithola amanye players so abasayesabi ama-big names lakoCristiano like what. So noma bedlala laphana hayi bazidlalela kuphela abasaconcede ukuthi lo ngubani lo ngubani. So kunzima ukuthi labana bedla ama-team lawana amancane lawa. So kufanana vele.
Umqeqeshi osebenza labasakhulayo uKhosonyathi uthi isimo somnotho samazwe ezwekazi le-Africa laso sidala ukuba amaqembu lawa ayengaqhubi kuhle.
Hayi thina uhlupho lothe ngxenye esikhathi kungaba yibuyanga. Ngoba kuyahambelana ukuyanga le performance yakho. Ibhora lenziwa yi-teamwork. Ngalwana umuntu engasabuyanga wenza inhlelo lezi zikakhochi kusukisela ngosuku lwakuqala. Amboni ukuthi siba lempumelela. So umuntu nxa umuntu sezibone le mali ukuthi ekuye khotshwe ngumuntu abona ngani vele akunalutho. Sekubona ngani uyadelela. Kasakhomba indabanye. Khonokuyana ibhora vele kakhulu. Into yenza ukuthi uwine kakhulu yi-teamwork. So nxa kungasela teamwork omunye sezenzela ukuphuma ekhanda lakhe. Esenguye ukhotshi. Amboni impumelela.
Ulizwe Sweswe umqeqeshi osebenzele amaqembu abalisa elecholojo ele-FC Platinum kanye lele-Talent Vision futhi impumela yemidlalo yesidlalwe iveza ukuba izinga lomdlalo wenguqu odlalwa kwele Qatar liphezulu kakhulu.
I-standard esilaso kulonyaka ku-2022 World Cup leseQatar mbona ngathi sihle kakhulu, mbona ngathi konke ku-right ngoba siyawabona amathimu amancane esurprise amathimu la makhulu. Ujengiswe ukuthi standard sebora sesezingeni eliphezulu. Ama-coaches bayasebenza sibili ngamandla, benza konke abakwanisayo, ama-scientist enza konke abakwanisayo ukuthi abadlali babe kuma-good shapes, ama-teams tactically ase-very good. Ngibona ngani abantu bayayinvesta kakhulu ebholeni khathesi. Kubona sibona ama-surprises obona la. So kungamangalisa abantu kuthathwa ngenye ilizwe abantu ade bengalicabangeli. Phinde sikhangele bona la mazwe athi siwakhangelele kakhulu la. Kubona ngani lapho kuzakwenza ukuthi khona kuphakamisa ama-socks emagemini abeyona nxa bebele nhlanhla bakwanza ukuthi bayifika ku-quarterfinals semifinal mhlawumbe. Kodwa bangaphakamisa ama-socks ngibona ngani bazaphuma nje. Sibone nje iWorld Cup ehlukene namanye. So mbonani izinga lakhona yama-standards are right kakhulu. Yes, ngoba amathimu lala amancane agents which are saying improve. So I can even pull a matima makulu. No coins are matima agents which are high people relative to the local.
Kumisha, we are Shalabusa, Mumfu, Ekam, Cameroon, Lizatiba, and Elisapia, Elis South Korea, Lizanil, and Elekana, Ele Brazil, Lizajala, Ele Switzerland, the Gutiele Portugal, Lizajala, Ele Uruguay, Ni Mele Studio 7, Ngobulawayo, Ni Mucho Joseph, Njanji.